bakhona sinini abadla uluju, bakhona abadla inqoqo zomlomo, abantu abaphiwa ama-benefits ngokuba ngamaqhawe abebandla elibusayo. Asithina basobaba ngumbuso ngasinyane, kodwa kula mazitha amaningi angazange azize iy'mfanelo zabo. Abanye babaleka sokusiza legugurawundi sobulawa abantu, bangene esouth africa, bangene eMtshwane, bangene iganga lonke, baningi ababalekayo, kodwa bengabantu ababekela ibili. Kodwa kulezi nsuku siyabona kucwayiza sokubuzwa ukuthi abantu be-high command abezitra bangathi labo baphiwe izimota nokunye lokhu, bayaphiwa izinto 43 years ngemva kokukhululeka kwelizwe. Iminyaka eminingi kakhulu abantu sebezibeizinto engamaxhoba ezalukazi abazalwa ngaleso sikhathi. Nganzelela njalo ukuthi abantu be-high command asitsho amazitra amaningi anezinto azenzayo, achaya izindawo zamafutha, abachaya lapho kulamaplezi benza njani, amaqhawe ayekhona ayekhokhela abantu abangamaqhawe. Phezu kwalokho izitra ibe nombono wokuthi ababeyingamazitha ilizwe kusiza kuthathe izimali zabo ze-business investition bazifake bakhe ama-business abo, babe kwenzileleyo babathathwa nguhulumende bachuquluza i-properties. Asithi thina-ke amaplazi kakhulu namahotela lani okwakungokwamazitha bathathwa, akukabuyiseli lakhathe over 40 years late. So asingeka sithi thina kuyafanana, akufanani. Amazitha imfanelo zabo kawazizizanga, amazitha anwayo, abanye bayizigoga, abanye basu bahamba babaleka abazange bazuze kumele bakuthi akubafani. Kodwa njalo bakhona abanye ababesempini abanezikhundla ezikhuluma nje khathesi ungakhangela ku-ami zafuthukula amazitha amanye anezidla ezinkulu manje kanyena abazuzayo ukuthi kwakhanya ukuthi ukuqhawe kwabo kuyananzelelwa la, but ayisiyo nto emangalisayo ukuthi kuzokwabonakala ukuthi umsebenzi bayawazi amazitha ayefundise umsebenzi. Nabanye abantu abangena kohulumeni abanye bayachaza ngokuthi bathi bathenga izabo. Ngiyakwazi abangene sebeyizami kodwa bahanjiswa kuserutinini eyidonini labo ziyindawo behanjiswe izapho kuya kutheni, but bathi bayananzelela babona ukuthi izaphule nolimi lwabantu abajwayezi ngoba iyabophisa isedu ngangali kuchathisa ikhanda uzakhulumi ukuthi wakho wayizapho. So khonokho ukuthi abantu abathi abalula ilizwe kumbe abahanjiswe bayathenga bacine bechathwa ukuthi babe ngamazaphu lamazitha. Nokunye okudanisayo ngelizwe ukuthi ilizwe azange lenze kube lula ukuthi wonke umuntu walula ilizwe azuze lokho okumlingeneyo, angachathi ukuthi wayehambe njani ukuthi azaleli izizwe.
Singabona kulungiswa yini lokho ngesikhathi esizayo kumbe kungangena abanye kuhulumente?
Siyathemba ukuthi kuzaba labanye abantu abangabi ngabantu abanezandla, abangabantu abangabi ngabantu abangamakhulukuthi, kungabi ngabantu abangababulali. Lokho siyakukhangelela ngoba ilizwe leli kulilingene lokho, ilizwe lalabuya ngedala. Akumelanga ukuthi kube yilizwe yabantu abesabayo, kube abantu abaneqiniso nokulwela ufunwa ngabantu, kufika kube ngcono kulalokho okuyikhokho.
Singathi liqakatheke njani ilanga le-Defence Forces, njalo ilizwe livikelekile yini?
Ungakhohlwa phela ukuthi igugurawundi yona le kuze kubulawa abantu abaningi. Wabulawa ingxenye yama-forces awe-army i-5th Brigade, yakhelwa khonokho ukuhlukuluza abantu nokubulala abantu. Kwaba kuhle ukuthi i-army yonke kayingenanga kulokhu. Sithemba ukuthi i-army izahlala injalo, singabi i-army yokungenela abantu bayo. Defence Forces akumelanga zibe njengenkukhu ezamaqanda. Ezamaqanda iyakhiswa umlilo, sithemba zizahlala zinjalo. And then in future zihlale zingangenelwa yipolitics, nokupolitics yane yokuthi ubani uyamzonda ubani uyamthanda yenze ukuthi abesebuthweni labo bacine besehlukana nokuthi ubani uthanda yiphi iphathi. Ama-Defence Forces ngama-Defence Forces adefende ilizwe, gawadefende inhlanganiso yedwe ebusayo kumbe engabuthile. Ngiyabonga.